Ludaba oludanisa kakhulu lolu ukuthi amapholisa amele ukuthi ebevikela abantu yiwo achaya abantu ngoba omama labana bachaya kabuhlungu kakhulu. Kimi kungikhumbuza ngesikhathi sekugrawundi ngoba ngesikhathi sekugrawundi yikho owawuthola abantu bechaywe kabuhlungu kangakana kungalalapho abangabika khona. But sesikubona again ngo-2020 abantu bechaywa beyalelwa ukuya reporta beyalelwa ukuthi beyedinga uncedo emtholampilo. So kuyadanisa ukuthi ngo-2020 ungaba le mpholisa ongumva omncane obvious abafana abangamapholisa laba ngabantu abazana wabo 88 kumbe 90 or even ngama 2000 ozachaya umuntu ngo esithi ngoba lindebele akula reason ukuthi bachayelwane ngoba usizwa ukuqala wachaya wacela indlela yokudlula amapholisa ayegcwele emgwaqweni wathi ngicela ukudlula umpholisa ke waphenduka wamshaya wabulala ifoni yakhe wasebuyela njalo sesithi hayi but umpholisa lapha nje unja wabulala ifoni yami ke lapho ukuchaya kwabo lo sisi wakhona ukuthi bazenzisa vele amandebele azenzisa ukuthi mahle, you know, all those kind of things. So mbona ngani it's very unfortunate ukuthi singabe siloku sithola amapholisa akhuluma nge-tribalism akhuluma ukuthi wena ulishona wena ulindebele ebesechaya umuntu ngoba lindebele ngoba vele amandebele alenkani. Mbona ngani nxa i-police force yona nxa ingakukhangelisisi khonoko nxa abona amakhulu bamapholisa bengayilungisisi indaba leyi izahlupha ngokuya kwesikhathi.
Bangaki abanye asebeze phambili baxhumana lawe?
Ye, bakhona abantu sebebaningi sibini namhlanje kufonewe phose abantu abangabe bane ababili abase-Country Park omunye usemagwegwe I think ababili labo basemagwegwe bekhala ngokuthi bachaywa kakhulu ngamapholisa omunye wachaywa la esiyazidengela isinkwa kungelanto ayenzileyo omunye wachaywa ngoba kuthiwa kala maski wasesithi hayi maskini layo kodwa esesikhwameni walaliswa phansi wachaywa omunye umama wachaywa engumdlezane eleviki ebelethile wachaywa walimala wahamba emapholiseni ukuthi ecela incwadi ukuthi ehambe ethola uncedo esibhedlela njengoba kwakuyi-lockdown amapholisa ayala ukumnika leyo ncwadi. Ngiyethemba baningi abantu abajaya ngamapholisa kodwa bayesaba ukuthi bebuye bezokhuluma. Yikho nje ngikhuthaza wonke umuntu ongaba wajaya lipholisa ukuthi geze phambili eripota icala lakhona sililandelele sibone ukuthi liyaphelela ngaphi.